soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 4 kuNtulikazi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selifike kumakhulu ayisithupha alamatshumi amabili lanhlanu 625 ngemva kokutholakala kwabantu abayisishiyangalombili belomkhuhlane lo izolo. Uhulumende usecele eleKenya ukuthi libophe owake waba isiphathamandla kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo. Isidumbu sentatheli zindaba ebhubhe kuliviki uGrace Mutandwa sitshisiwe namuhla kulandelwa isifiso sakhe esaphila. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumakhulu ayisithupha alamatshumi amabili lanhlanu 625 ngemva kokutholakala kwabantu abayisishiyangalombili belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abayisithupha babantu laba ngabavele kwele South Africa, kuthi oyedwa uvele kwele Botswana, oyedwa ngobe vele ehlala elizweni. Inani lasebesindile kulomkhuhlane lalo selikhwelile laya kwaba likhulu lamatshumi ayisikhombisa alesithupha 176. Asebefile balokhu beyisikhombisa. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 530,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezilitshumi lanye 11.2 million. Uhulumende usecele eleKenya ukuthi libophe owaye ngumphathi ntambo kahulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo, limphendukise eZimbabwe. Umoyo ubalekele kweleKenya lapho okuzalwa khona unkosikazi wakhe ngo-2017 kulandela ukugenqulwa kukaMugabe embusweni libutho. Iphephandaba leHerald lithi umtshutshisi omkhulu kahulumende ufuna umoyo azithonisiswa ngecala lokuqambula imali kahulumende engena ku-$244,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Ikhethi angayifanelanga ivume ukuthi uprofesor Jonathan Moyo abuyiselwe eZimbabwe ukuthi azothonisiswa ngamacala lawo awadalelwayo, ngokuba angeke ayithole lokho esithi yi-fair trial. Ungumuntu ozondakala ngepolitiki, bafuna ukuthi athule, ngokuba nanku lokho eqhubeka ekhuluma eveza ububi obukhona kuhulumende. Kuyacaca ukuthi kabakuthandi lokho akwenzayo, bafuna athule izwi lakhe life liphele du. Indlela kelula yokuthi athule liphele izwi lakhe liphele du ikuthi bamsuse eKenya bamlethe lapha bazomfaka eChikurubi bamgcine khona lapha. Asoza thole i-fair trial, amalungelo akhe asoza avikelwe. Uzaba ngumuntu ozaphathwa ngendlela yona lembi esivele siyazi. Ngakho-ke kakufanelanga kuvumeleke khona lokho ukuthi asuswele alethwe kwelaseZimbabwe.
Kona iwapi amacala esingathi adalwa ngomnumzana Jonathan Moyo?
Gagula macala amakhulu ongathi wena adalwa ngoprofesa Umoyo njengoba ngingengatsho icala lakhe likhulu ngelokuthi uphikisana lohulumende okhona icala lakhe likhulu ukuthi uphikisana lalabo abangena ngo-2017 icala lakhe likhulu ukuthi uyaveza ububi kahulumende lokhona icala lakhe likhulu ukuthi kavumelani labona laba bakhona yiwo amacala nxa kuthiwa ulecala elikhulu kuthiwa icala lokuphikisana lohulumende lokungavumelani lohulumende Nga lelo licala yilo ngempela esingathi licala kodwa nxa usithi icala lesigebengu esomuntu olisela umuntu obuleleyo umuntu owenze lokho kalalo la kancane lelo cala cala lakhe ngelokukhuluma icala lakhe ngelokuphikisa icala lakhe ngelokukhulumela amalungelo abantu icala lakhe ngelokuphikisana lenkohlakalo icorruption icala lakhe ngelokuthi kakuhlonishwe iconstitution icala lakhe ngelokuthi kakuhlonishwe amalungelo abantu beZimbabwe icala lakhe ngelokuthi kakuphathwe kahle zomnotho ukuba abantu babe lemisebenzi kuvuke ilizwe yikho lokho akujeziselwayo akukho kunye
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe isidumbu sikamuyi uGrace Mutandwa obeyintatheli izindaba elodumo sitshisiwe namuhla eGlen Forest Cremation Center eHarare njengokufisa kwakhe Umutandwa udliwe isifo semvukuzane. Kubika uMavis Gama.
Bezicwele usizi ingoma ebeziculwa ngesikhathi kuqhutshwa inkonzo yokugcina yokuvalelisa uGrace Mutandwa emzini wakhe eMeboreen ebikhokhelwa ngufather Anesu Manyere oyibandla leRoma lalapho okutshiselwe khona isidumbu eGlen Forest Cremation Center. Iningi labakade bekulomkhosi wokuvalelisana loGrace Mutandwa bamchaze njengomuntu owayelesibindi bathe lokhu kufakazwa ngumlayezo wakhe wokuthi ufuna umzimba wakhe utshiswe lapho esedlulile emhlabeni. Nangu umne wabo kaGrace umnumzana Patrick Mutandwa.
Zvakangofanira kuti kana wadisappear wamusi.
Akukho nkinga nxa umuntu ethe wakhetha ayave ekukhethile ukuthi kwenziwe kuye.
Umnumzana Chris Chinaka ngenye intatheli zindaba edumileyo eyasebenzisana loGrace okweminyaka eminingi. UChinaka uthi akamangaliswa yisinqumo sikaGrace sokuthi atshiswe hatshi ukubekwa ngendlela ejwayelekileyo.
Very strong will, very strong views.
Akungimangalisi mina ukuba uGrace wayengakhetha lindlela yokutshiswa umzimba wakhe. Wayevele elendlela yakhe ayebona ngayo izinto.
Lo msakazo ukhulumisane labaqhuba umsebenzi wokutshisa izidumbu abangathandanga ukubethwa ngamagama abaveze ukuba liqhubeka lisanda inani labantu abamnyama asebekhetha ukuthi batshiswe bengabhubha okungumkhuba ovame ebantwini abamhlophe. Baveze njalo ukuba kuthatha amahola amabili ukutshisa umzimba kusetshenziswa umlilo wegas loba amandla kagesi bese kulindwa okwamahola amane loba amahlanu ukuthi imitshina esetshenziswayo iqande. Ngemva kwalokho babese bewachola amathambo aze abe ngumlotha oyiwo ophiwa izihlobo zikamuyi. UGrace utshiye abantwana abathathu ababalisa amadodana amabili uThawanda loTanaka kanye lendodakazi uThendayi. Ubhubhe seleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasikhombisa 57 wasebenza emaphephandabeni achiyeneyo abalisa eleSunday Mail, iZiyana leFinancial Gazette okweminyaka engamachumi amathathu. Ngemva kokuba esechiye ezokuthapha izindaba wayasebenza ehofisini yommeli wakwele Britain kuleli uhlangothi olukhangelane lokukhulumisana loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare yimi uMavis Gama.
Uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zemakhaya zithi ukuvulwa kwezikolo kumele kumiswe ngoba iningi lezikolo kalilungelanga ukuvula ngesikhathi lesi somkhuhlane we-coronavirus. Izikolo zikhangelelwe ukuvulwa ekupheleni kwalinyanga. Kubika uAlbert Ncube.
Iningi labazali lithi likhathazekile ukuthi izikolo zemaphandleni kazinda mali ukuthenga imithi yokuhlambulula izandla, ama sanitizer kanye lama mask ukuze abafundi bavikelwe kugciwane le coronavirus lona esehlasela abantu abedlula amakhulu esithupha labulala abayisikhombisa kuleli. Abazali bathi bakhathazekile njalo ngokuswelakala kwamanzi ezikolo zemakhaya ngalesi sikhathi uzulu ekhuthazwa ukuhlala egeza izandla njalo nje. Umnumzana Joseph Khumalo oyisakhamuza komtshazo uthi babhekane lodubo lwamanzi esigabeni sabo njalo kuvulwa kwezikolo kulakho ukufaka abantu babo engozini.
Lolu daba lwezikolo lunzima kabi, lusiphethe kabi njengabazali ngoba silokwesaba sibulukuthi nxa kungaqhubeka izikolo zivulwe akulamalungiselelo kumbe amanyathelo asekhona asefakiwe ukuthi abantwana bavikeleke kunalo mkhuhlane. Sesaba sibili kusiya ngathi thina abazali hayi ngawe kuyaqala kumi uhulumende qale sibone ukuthi senzeni ezikolo lezi ukwenzela ukuthi abantwana bethu sibone ukuthi bavikelekile kunalo mkhuhlane.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Brighton Nare oyisakhamuzi sentalale othi akula manyathelo asethethwe nguhulumende wokuvikela umemetheko kwalomkhuhlane ezikolo.
Izikolo zangapha emakhaya azikabe ready ukuthi zingavulwa sibili ngoba lapho abantwana siyazifaka abantwana engozini vela kula lutho olukhona kulama mask akulahle vela kwalungiselelwa lutho singafaka abantwana engozini vela zikakumela zivulwe kathesi. Umbono wami sekuthi lapho uhulumende angabulalisa abantu abethu.
Umnumzana Dennis Moyo yisakhamuzi senyandeni njalo engumgcini sihlalo wekomiti yabazali ebona ngokuthuthukiswa kwesikolo senyandeni secondary. Uthi kulo dubo lwamanzi kulesi sikolo olubangelwa yikuswelakala kwamandla kagetsi.
Since sabhadala amagetsi, if I'm not mistaken, ngo-2016 sabhadala i-connection fee sahlala ukuthi ize sibuye izosifakela until today akulanto eyenzakalayo. Amanzi etusebenzisani i-submissive pump esebenzisa ugesi kuze siwaphambe awuye ngaphi etankeni yesikolo. So ambona kule sikolo esingavula ngaphansi kwe-coronavirus kuyikuthi njalo asilamanzi, shota amanzi kusho ukuthi sakesifaka abantwana ku-risk laba abalisi ku-risk.
Umqoqo wenhlelo zenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi kunenge uhulumende okusamela kwenze phambilini ngokuthi kuvule isikolo.
Uhulumende kumele adelive ama testing kits, ama thermometers, sanitizers lama PPEs kuzikolo ezidlula 10,000. Kufuze aqhashe ababalisi abedlula 50,000 ukuze kulandele lokho kuthiwa i-social distancing ngoba i-teacher people ratio kumele ibe u-1:20.
Bombiko okhitshwe izolo umphathintambo ogatsha lwezemfundo umnumzana Kane Matema uthi uhulumente ukhathazekile ngempilakahle yabafundi ezikolo esithi abezikolo ezizimeleyo asebevulile bafaka impilo yabantwana engozini njalo bazajeziswa. Abafundi bazavula izikolo ngamaqembu ekupheleni kwalinyanga njalo kuzaqala labo abakhangelelwe ukuthi babhale imihloliso yalonyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Councillor Phephi Sipha oka ward 15 eLuveve lapho okuqhamuke khona umkhuhlane wesihudo obikwa ubangelwa ngamanzi angahlanzekanga.
Engingakutshoyo ukuthi umkhuhlane wazolo waqhamuka kuqala khonathana ngoba uqala kuthi ufike kwabanye laba ukuthi bayagula but akufuni njengakuqala kuthi uthi belokhe kusifanele ngathi ngaphakathi belokhe begula kodwa hayi akusenzi njengakuqala futhi ngathi abantu bayasinda
Kangele lawa manzi ezimpompini liwabona enjani
hayi kathethi manje hayi aphume empompini manje sibili ukuthi ningazi ngaphakathi kwawo kodwa hayi mahle kakhulu okukhona ukuthi ile sokumele siwabise singawanathi engabhoyilwanga kodwa noma wakhangele mahle
wonke umuntu uyenelisa yini ukuxhathisa amanzi lawo ngoba sesakhuluma lesiphatha amandla zezakhamizi sithi kwesinye isikhathi lamagetsi abengekho
bayenelisa ukuwabisa okwabakhethi lokho kuqalise i-COVID-19 amagetsi awahambi angahamba nje for the 30 minutes or 1 hour athenduka akakhetha amagetsi lawo balakho ukuwabilisa akusenjengagalabana i-shedding hayi amagetsi beserayithi kakhulu la mazi nakathethi awahambi bathi ngapha eluzizi kumele angahambi abantu bebe lawo ukuze abe clini ngoba angalokhu evala kube i-shedding maybe kungaba kuyakukhonze futhi kulunkane kwayekho kwagulisa abantu yikho sesihlakasela amanzi okuphila
kukhona ikhansili ezakwenza yini ngendleko abantu abalazo ezibhedlela lemaklinikhi
ngiyabona into ingaqambuka umkhuhlane wabakhona ngithi akula muntu oyekhangela ukuthi kungaba lomkhuhlane maybe ngamaphayipi anto amaphayipi ahamba underground akula muntu ongabona ukuthi iphayipi leyo injani kubonakala nxa kulo mkhuhlane ukuthi iphayipi leyo isuke yabambi wahamba sokukhona okwakathesi engingakusho futhi nekhansili incedisile bakhuluma ngendleko incedisile ngoba bayangena ama-social worker bawehempi basebenza kakhulu baphathisa bahamba benika abantu amaphilisi abangakwanisiyo ukuya eklinika abantu njalo bayahamba eklinika besiyalathwa mahara kuvela khona le ekhanselini incedisile kakhulu kakhulu siyakubonga ngikhuluma kunje so kulabanye ababethwala ngama-ambulance besiya empilo olaphana kuzakhangelisiswa ukubana lakho kuzahamba njani ukuthi abantu labo bencedise ukuze bengabhadaleli imali yama-ambulance
njengekhansili selike lathi gwaqa futhi yini ngalolu daba njalo isisombululo ikuyini ukuthi kungaqhamuki futhi kusasa
sike sahlangana sibili kwakhulumisana ngakho ukubana kumele kukhangise kakhulu ukubana amaphayiphi ethu anjani ngoba kuyinto nithengi yilo esinye isakhamizi namdala kade sikhona ethi yona wazalwa mina ngo-1936 amaphayiphi lawo vele ekhona so nawanisengithe amaphayiphi amadala inandele ukubana amaphayiphi lawa amanzi njalaphana kuyi-shedding amanzi ayebuye ahambe so amanzi angabuye hambe kuthole kusawengoo yikho ngikhangele naye so labo sebekunanzelele yikho sebefaka amaphayiphi amatsha kulampa phayiphi amatsha kathesi afakwayo aweplastiki angasenakuvusa kushuthi azahlala erayithi njalo yikho kuthi sinqabele kumkhuhlane ungasaphinde ukuthi ulekho
Leo bekuyingxoxolo Councillor Fabi Msipha ward 15 eluveve kwaBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyabonga Sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party sixoxa ngodaba lwegugurahundi oselukuvukile njalo
Kala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukungamukela ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi ubona njani udaba logugurahundi oseluvuselelwe njalo ngohulumende othi yena useza phathisa labo abaswela incwadi zokuzalwa lezithupha ngenxa yegugurahundi.
Kuyadanisa ukuthi uhulumende weZimbabwe uqhubeka esehluleka ukulungisa udaba logugurahundi ngendlela ezasuthisa esingathi ngama survivors lalawa abantu esingathi ngama victims eGugurawundi. Okokuqala uhlupho lwabantu eMathibeleland ngodaba lweGugurawundi asondaba yamabhesi kuphela lezithupha, kodwa ludaba lokuthi le ndaba abanyibo abanikazi bayo abayibo ababulawela abantu abakanika ithuba lokuthi bazibambele udaba lolu bakhulume bekhululekile. Njalo sibona okuthiwa ngesilungu ngama after effects of iGugurawundi, whereby sithi thina iGugurawundi leyi isiqhubeka economically this time, abantu bakithi bethathelwa imisebenzi, bethathelwa umhlabathi wabo, bethathelwa amathuba wonke alokwenza lezomnotho wesabelweni seMathibeleland. Ngokunjalo mina ngithi uhulumende ngabe uyayekela abantu beMathibeleland kumbe abantu bakomthwakazi bazibambele udaba lwabo lweGugurawundi, kungaphandle kokuthi yena athi yena yena engu-perpetrator nguye futhi obuya the solution. Ngalesi sizathu sithi thina lolu daba aluvele aluyi kuphumelela ngoba uhulumende isikhathi sonke uhlale ekhuluma ngalo kodwa kungela solution abuya layo, ngoba isolution iyangikhona ivela kuye engu-perpetrator enganikezi bona abanikazi balolu daba ukuthi baziphathele lona.
Umphathi ntambo wezenzakala ekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ubikwa ube kobulawayo xoxisana lenhlanganiso yeMathibeleland Collective, libona kuyindlela eyiyo na engaphathisa?
Siyabonga njalo mfowethu. Sizwile ukuthi uKazembe Kazembe ube kobulawayo ehlangene leMathibeleland Collective agenda. Esingakutsho ukuthi thina lokho akuphelelanga, ngoba okokuqala iMathibeleland Collective agenda thina abanye siyibona njengenhlanganiso esingathi thina ayimelanga umthwakazi wonke jikelele. Inhlanganiso nje eyabakhokheli engelabantu abaphansi, abantu esingathi abecholocho, abekhezi, abendawo zonke nje za-affectwa umbhuqazwe. Ngokunjalo futhi siyibona i-organization esingathi ngesilungu i-compromised, ngoba nxa ngingaphazami yibo esababona behlangana lo Emerson Mnangagwa State House. Inkokheli zawo zisithi uMnangagwa is the listening president, uvulekile ukuthi elalele inhlupho zabantu beMathibeleland ngodaba lweGugurawundi. Ngokunjalo thina sithi uminista lo uKazembe Kazembe sicabanga ukuthi ukuhlangana kwakhe leMathibeleland Collective agenda akusondlela esingathi thina siyayithakazelela ukuthi sizoletha isolution, kodwa njengenhlala yenza ngabantu labane esingathi thina ba indicator right be turn left.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi wena uthini ngokwenziwa ngohulumende, ikakhulu sikhangela ukubana bekungani kuthuli?
Engingakutsho ngohulumende lo ukuthi udlala ngabantu njengohulumende vele ohlezi edlala ngabantu, uthunuka abantu amanxeba ngoba akakazabe serious ngalolu daba lweGugurawundi. Uzakhumbula ukuthi Emerson Mnangagwa wake wakhuluma wathena yena iGugurawundi was a closed chapter, wabuya wakhuluma futhi eseDavos wathi let bygones be bygones. Ngezindlela wayesitsho ukuthi phambi komhlaba wonke angeke athathe iresponsibility ukuthi ungomunye wama-perpetrators. Ngokunjalo ukuqhubeka besiza kwawo eMathibeleland bezokhuluma ngalolu daba, thina sikuthatha njengabantu obokuthi abasihloniphi, abahlonipha abantu bethu abafayo bebulawa yibo. Ngokunjalo siyasho ukuthi udaba lombhuqazwe sizazilungisela thina.
Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga mnewethu Chris Gande, ngiyabonga lakubalaleli. Ngithi mina libe lobusuku obuhle.
Lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP kumbe Mthwakazi Republic Party. Ebesixoxa la uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Namhla eleMelika lithakazelela uzibuse lusuku lapho ngo-1776 abameli bezigaba ezazibuswa yiBhilithane ezilitshumi lantathu abasayinelana khona isivumelwano sokuzikhulula embusweni weBhilithane, iDeclaration of Independence. Kulapho ke okwaqala khona impi yenkululeko eMelika eyadonsa okweminyaka eyisikhombisa. kodwa esinye isehlakalo esivalulekileyo ngalimpi saba khona mhlaka 8 kumabasa ngo-1775. Lapho okwabhuqana khona amabutho eBhilitane lezizalwane zeMelika ezazihlomile eMassachusetts. Ukukhala kombhobho wakuqala kulokho kulwisana kwaziwa ngokuthi ngumbhobho owazwakala emhlabeni wonke ngoba kwandulela umvukela weMelika izikhulula kumbuso weBhilitane. Ngemva komvukela, inkululeko yagcila yaba insika yempilo yeMelika. I-Anglican Church yamiswa ukuba yisonto yelizwe kwathi ukuqakatheka kwenkululeko yomuntu wonke lakho kwagcila kuzabelo zonke ezase zikhululekile. Izwekazi le-Europe lalibukele. Ababekholelwa embusweni wobukhosi babefisa ukuthi umbuso weMelika omutsha lo ungaphumeleli. Kodwa abanye bakunanzelela ukuthi ngempela imibuso emibi iyasuseka nanku umvukela weMelika wawuphumelele abantu sebesenelisa ukuzikhethela inkokheli zabo. Kugwalo lokumemezela inkululeko uThomas Jefferson wabhala ukuthi umuntu wonke wakhiwa elingene. Amazwi la akhuthaza imizabalazo yenkululeko emazweni afana leNetherlands, Belgium, Ireland, Poland, Haiti lasemhlabeni jikelele. Amazwi la alotsha njalo kugwalo lomvukela wakweleFrance. Kuminyaka engamakhulu amabili edluleyo, omunye owakhokhela umvukela weMelika, uMarquis de Lafayette, wathi, ubuntu bunqobile. Umthelela wenkululeko yeMelika lo wasabalala ngomhlaba, ngitsho lalamhlanje lokhu. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Jerusalem, ikhaya lami.
Thank you.
Ukuzipheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selifike kumakhulu ayisithupha lamachumi amabili lanhlano 625. Uhulumende secele eKenya ukuthi libophe wake waba yisiphathamandla sikahulumende. Kungamzana Jonathan Moyo. Kwanele mthakazi olivalelisayo matungamili mpuhu.